Lingali chona njani zulukandaba mthwakazo omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane. Ngiyakulamukela kuhle.
Siyabonga baba.
Ye besifuna ukubakwazi ukuthi kumi njani kwakathesi kulabo abathengisa ezitaladeni. Siyakhumbula ukubana lalike laba lemizamo yokubaphathisa.
Ye hayi baphathiseka. I-local authority yeHarare ibanikile izindawo zokuthengisela ezikwana 14. Lathi iministry sasebenza lamanye amakampani ukuthi sibafakele izindawo zokuthengisela. Kukhanya hayi sokusebenzekile, abantu sebengenile ezindaweni zabo noma nje kungakaphelisisi, kodwa-ke hhayi kuyahamba.
Nxa sikhangela khona ukusungula amabhizimusi amancane lawa, bayaphathiseka yini abantu?
Kakhulu, ngoba lapha ungakhangela ukuthi abantu abaningi ababhadala i-school fees ezikolo babhadala besuka kumabhizinisi abamancane, abancedisa abagulayo, abafida izimuli. Yitsho nje khona ukuthi omama abaningi ukuthi babonde isithwale endlini kwenziwa libhizinisi elincane. So iministry yami kumbe amabhizinisi amancane yiwo abambe imiphefumulo eminingi eZimbabwe. And siyabonga kakhulu ngokukhuthala kwabantu beZimbabwe langombono wenkokheli yethu ubaba uMgabuthi afake iministry enjengayonale. Njalo asikhuthaze ukuthi umuntu kazenzele ngokuzenzela kwabo abantu abaningi iqiniso elipheleleyo noma kunzima kodwa bayaphuma ebuyeni. Can you imagine ukuthi iWorld Bank yakhupha i-report ethi yona eZimbabwe kule 2.8 million amaZimbabweans abazigijimisela amabhizinisi abo amancane, and bala amabhizinisi ayi 3.5 million, okutsho ukuthi abanye bala amabhizinisi ngamabili abanye ngamathathu. Base bephinde besithi i-SME inike abantu abayi 5 million imisebenzi.
Ubona abadinga uncedo lokuqala wona la amabhizinisi amancane baluthola yini kuministry?
Kakhulu bangabuya, thina futhi silama cooperatives kuministry, bangabuya bedinga uncedo siyabatrena ukuthi uqalisa njani ibhizinisi yakho, uyikhulisa njani, uyigcina njani ukwenzela ukuthi uthuthuke usukela lapho khona. Bese sibanceda njalo lokuthi imali uyithola ngapi, noma thina singelayo njengeministry kodwa-ke siyabancedisa ukuthi baye ema-banks ukuthi bayethola kuma-banks atshiyeneyo. Sibancedise lo langakhona ukuthi baregister le-local authority, baphinde baregister lati, ngoba thina i-local authority kumele license abantu, kodwa thina yithe siba leqiniso ukuthi abantu lapha sokulezi ndawo babekeke kuhle ngokuhleleka kwabo kulokho esikuthi ngama-clusters. Sisithi abathungayo kumbe abathengisa impahla babe ndawonye, abathengisa izithelo lembhida babe ngancane, kungazi kwahlangana ukudla lezigqoko.
Bona abafuna uncedo kukhona yini abakubhadalayo kumbe abamele bebe lakho?
Hayi, lapha libuya kuminista abantu bezodinga uncedo bayabuya nje sibanike i-advice kabayibhadalele. Kodwa lapha sebefuna ukungena ama-course bayazigadela bazidingile lapha abahlala khona, thina sibatrene mahala. Kumbe lapha sizadinga abantu abangaphandle ingcitshi, then abantu bakhona bangababhadalisa.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Lingavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngiyavalelisa. Ngiyabonga kakhulu ukuthi lingilalele. Ngithemba umuntu wonke uzaqalisa ibhizinisi ngoba yindlela yokuqeda ukuya usale ku.
Hhayi, lathi sibongile ma.
Okay,
okay, bye. Lo-ke bekungumphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.